Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 omgqibelo omhla ka 29 Mabasa 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eSouth Africa sezidlela evalweni kulandela amazwi kamphathi ntambo wezamapolisa walelo lizwe umnumzana Fikile Mbalula owethesa abeZimbabwe icala lobudlwangudlwangu.
Iqiniso lona lingabe likhona kodwa lingelifihlakele kakhulu ngoba ungathi akhangelisisa akusikho ukuthi amacala wonke adalwa lapha adalwa ngabantu bokuzwa.
Isizalwane seZimbabwe esiyisigoga ngenxa yokubhaxabulwa ngamapholisa eBotswana sesise udaba lwaso emthethwandaba sifuna ukuhlawulwa imali engamapula ayizigidi ezinhlanu.
Ukunikwa inyama abantu besidla inyama bayakwanisa ukuyidla imihwaba yena leyana for 2 or 3 weeks thina siyabe sikhangelele isivuno sokuthi singasenze ukuthi umnyaka wonke uphele ngisidla umumbu but ukuthi ungaba lesikhathi sokuthi ungaba lo mnyaka wonke usidla inyama akwenzakali.
Kubulawa indlovu eseziqede isivuno sezakhamizi zedede. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa sezidlela evalweni kulandela amazwi kamphathi ntambo wezamapholisa walelo lizwe umnumzana Fikile Mbalula owetheswa abeZimbabwe icala lobudlwangudlwangu. Umbalula wathi abasuka kubutho leZimbabwe yibo abadala amacala obudlwangudlwangu behlome ngemibhobho. Intatheli izindaba yeZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Mxolisi Ncube utshele iStudio 7 ukuthi amazwi la asefake izizalwane zeZimbabwe engozini.
Ya khona vele inkulumo ezinjengalezi zenza ukuthi besabe kakhulu lanxa nje kungekho esesikubonile as a reaction from abantu balapha. Kodwa khona ukwesaba kukhona kakhulu ukuthi sokungenzeka kwenzakale lokho okwenzakale ngemva kokubana umeya waseJohannesburg la ekhulume inkulumo ecishe ihambela yena layo nabili.
Manje wena ngokubona kwakho kuleqiniso yini lokho kwakhulunywa ngumbaluni?
Iqiniso lona lingabe likhona kodwa lingelifihlakele kakhulu ngoba ungathi akhangelisisa akusikho ukuthi amacala wonke adalwa lapha adalwa ngabantu bokuza. Akusikho futhi njalo ukuthi amacala adalwa lapha adalwa ngabantu bengithi abaseZimbabwe. Kungakho yena ufunga ukukhuluma nje into engathi mina yini kukhuluma lezi ezinjengalezi ezikhulunywa emabhawa. Iqiniso langikhona alikho kakhulu kangako.
Yena umbalula bamthatha njani abavele eZimbabwe? Bona ungani yikuphosisa ukukhuluma nje kumbe ngumuntu vele ongathandi abantu beZimbabwe?
Angiyeke ngatsho ukuthi ngumuntu ongabathandiyo kodwa ungumuntu lwana ophonga ukukhuluma uqala ngokukhuluma athi secabanga. Umuntu othanda ukuthi yena azakale ngokukhuluma izinto engathi ngekhikhi awuni ngesilungu. So yindlela abonakala ngayo la.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kukhona okunyaza kukhuluma yini okungagcina kufana lakhona lokhu okungafaka izalwane zeZimbabwe engozini?
Lokho ngicabanga ukuthi kuzokuya ngokuthi yena ebandleni lakhe kumbe ngithi kuhulumende bamphatha kanjani ngoba sizwe kuthiwa usehanjiswa ebandle eliphikisayo le-DA selimhambise enkantolo yezokulingana ukuthi le nto ayikhulumileyo isingamkwenza umemetheke inzondo ebantwini bakuza ikakhulu abeZimbabwe. Kungakho okuzokwenzakala lapho enkantolo yikho kuzokutsho ukuthi yena uzokuphatha kanjani ngemva kwalokho. Kodwa njengoba sinjile ukuthi indoda yakhona indoda ethanda ukukhuluma ithi sicabanga ngemva kwalokho. So kungenzakala njalo ukuthi usengaqhubeka njalo ekwenza lokho.
Alo ke ngumnumzana Mxolisi Ncube intatheli izindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Kulesinye isizalwane seZimbabwe esesihambe emthethwandaba sisithi sifuna uhulumende weBotswana asihlawule imali engamapula ayizigidi ezinhlanu 4.5 million pula ngemva kokubhaxabulwa ngemvubu eqolo esetheswa icala lokujontsha. Umnumzana Khotso Nyathi usebenzisa isitulo samavili iwheelchair ngoba engesenelisi ukuhamba ngemva kwesehlakalo sanyakenye. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
Umnumzana Nyathi uthi wabotshelwa kuntshontsha nyakenye emzini weTlokweni koseduze leGaborone. UNyathi uthi wahanjiswa enduneni wayathelwa imvubu kanemhlanu phansi komthetho weBotswana. Lokhu kwabe kuqala kwendubo zakhe ngoba waqala ukuba ludubo lweqolo waze wagcina esehluleka ukuhamba. Wafaka esihlalweni esilamavili iwheelchair wayesayisebenzisa impilo yakhe yonke. Ngokunjalo uNyathi usehambise uhulumente weBotswana emthethwanindaba esithi ufuna ukuhlawulwa imali enkanye izigidi ezinye lengxenye zamapula i-4.5 million ngenxa yokulimala kulandela ukuthelwa imvubu. UNyathi wayebotshwe labanye ababili beZimbabwe bagotshelwa ukuhlala umnyaka ejele phezu kokuthelwa imvubu. Ekuphumeni kwakhe ugatsha lwe-immigration eZimbabwe lwala kumamukela esuka eBotswana besithi kaqale ayelatshwe. Ubehlala kwenye indlu esitishini samapholisa eTlokweni ngaphambi kokuba atshelwe ukuthi angeke asahlala khona ngoba ihambisa uhulumende emthethwandaba. UNyathi utshele iStudio 7 ngocingo ukuthi usexotshiwe emapholiseni ngakho siyazidingela indawo yokuhlala komunye umuzi phandle kweGaborone. Uthi uhulumende ucinulwe ukuthi uthathe inyathelo lokumhambisa emthethwandaba efuna ukuhlawulwa. UNyathi wangena etshele evele esehluleka ukuhamba njalo uthi waqeda isigwebo evele esesebenzisa isihlalo samavili. Uthi okubuhlungu yikuthi uyehluleka lokuzigezisa. Amadokotela amtshela ukuthi umthambo owuchitha amanzi emzimbeni kanye lomgogodla wonakala ngesikhathi ethelwa imvubu. Khathesi ubesebenzisa ithumbu lokuhlonywa uma isiyachitha amanzi esambuzi. Udaba lukaNyathi luza ngesikhathi kulokuqonga kwenani labezimbabwe kakhulu abangena eBotswana ngekho emthethweni bebhekana lokuhlukunyezwa ezandleni zamapholisa wasewugcinule abanye beZimbabwe. Amapholisa eTlokweni lapho uNyathi obegcinwe khona batshele intatheli izindaba ukuthi abanamlandu abawudalayo ngoba ukuthela imvubu ngumthetho okhona eBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eGaborone kwele Botswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Abazingeli bedethe sebedubule babulala indlovu ezimbili ebesezithwalise nzima izakhamizi zalumango. Ngeviki edluleyo kudutshulwe eyakuqala kwathi ngolwesine kwadutshulwa enye njalo. Sixoxele sakhamuzi sakhona le umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indlovu vele zisalise nzima kabuhlungu. Ngikhuluma kanje bazivulele in a space of a week kusukisela bebulala eyinye eduzane ledete ema-New Stains laphana lapho zazingena khona umhlambi the whole crow of at least 12 to 15 heads ziravazi ukudla kwabantu. So izolo ngikhuluma kunje so babulele eyinye emagoli khona ngale futhi eyinye indlovu but yazowela phakathi egame. Zisithwalise nzima inyamazana lezi.
Manje nxa zibulewe liyayithola yini inyama?
At least ukunikwa inyama kusincedi lalutho. Siyabe sikhangelele ukuthi uhulumende yena ngokwakhe onguye umnikazi wenyamazana zona lezi ezame imizamo yonke ukuona ukuthi bengavikela njani inyamazana zona lezi because ukunikwa inyama abantu besidla inyama bayakwanisa ukuyidla imihwaba yena leyana for 2 or 3 weeks. Thina siyabe sikhangelele isivuno sokuthi singasenze ukuthi umnyaka wonke uphele sizumumbu but ukuthi ungaba lesiqalo sokuthi ungaba lo mnyaka wonke usidla inyama akwenzakali.
Abakho yini abayithengisayo inyama yakhona?
Kukhona kuyana okuthengisa kokuthi umuntu ufuna ukuyonathi utshwala but ayithengiswa. Lokuyana onelatho yokuthi ungaze ukhulume ukuthi kule nyama yendlovu ethengiswayo ukuthengiswa labantu babhema igwayela banathe amasikadi amasezi khonoko and akusho lutho vele nxa sikhangela impilo yecommunity khonokuya.
Manje impondo ke zihanjiswa ngaphi ezendlovu? Love zone zeziyaba zibulewa.
Impondo ziyathathwa le campfire. Abe campfire then finally bayazisarenda kukobe national parks. Thina izakhamuzi ziyabe zidlelwe vele imali yangkhona is next to nothing vele kufanana lokuthi kuya kungela nix benika izakhamuzi vele imali yangkhona kasiyiboni. In other words into abanika yona abantu sokonokuyana kade ukuvuzo kwenyama but inyama useless because inyama nyakwanisa ukuthi ngizivulalele imbuzi emzini wami kumbe even inkukhu ngidle kumbe even ukuthi ngihlabe ingoma. So impondo ziyathathwa lo hulumende iNational Parks iyathatha bayabuya on the scene kuzothatha but eventually they say bayasalenda koko kwabantu beNational Parks we benefit nothing akula lutho esilithola kumpondo zezenyamazana zona lezi ezizimazayo emasimini akula lutho esiluthathayo.
Hello ke ngumnumzana Stanley Tori Maisa Kamuzi sedede ubekhuluma le studio 7 ekhona le edede
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisemasuyingo eMwenezi West District njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Nkosana Nkiwane. Ngiyakwamukela kuhlelo Nkiwane.
Eh, sakubona baba Tungameli Nkomo.
Ye, kunjani emasuyingo eMwenezi kulezi nsuku? Kuyini okwenzakalayo?
Kulezi nsuku baba, ngathi sibhizi baba emasimini baba siyadobhadobha lokho esikutholileyo nje kuncane. Ngoba kube nohlupho nokuthi kube nezulu, izulu libe liningi kakhulu, izinto zabuya zatota. Kodwa-ke hhayi laba ongathi basesidakeni hhayi batholile okungcono, laba besetshebetshebeni hhayi kumoshakele ngampela ngoba namanje kusatota nje amanje asagcwele indawo zonke.
Abadobhileyo kancane kuyini kahle kahle abakutholileyo? Ngumumbu, inyawuthi, ngamabele, kuyini?
Ngathi labantu abanikezwa indawo zokuhlala emaplazini kakhulu yibo abantu abasengathi basesidakeni, bawulimile umumbu ngempela, nawe uma uhamba awuyawuncoma ngempela, ungathi yibo abazodobhadobha umumbu kakhulu ngoba hhayi laba abasetshebetshebeni abalima onyawudla hhayi kukhahlele kusese kuncane vele ukuthi hhayi akuyenzanga kahle nomumbu wakhona, mara bazodobha nje abadobha ezitendini lapha emakhaya kancane nje.
Wena kwakho amasimu Nkiwane kuyini okutholile?
Ngathi hayi esitendini nje hayi umumbu ngathi ngidobhadobhile ngempela, abadobhile sizokudla unyaka wonke ngempela.
Aha, sike sathi sikhuluma ngaphambilini wakhuluma njalo ngekliniki eliyakhelweyo, ungasitshela ngalolu daba?
Ya no Ntunga, kusho ukuthi kunohlelo laphana ikliniki yakhona ayikakakhiwa but isi-approviwe, yinto nje esehlelweni ukuthi siyakhelwa ngoba sibe sinekliniki ezisebudeni lesizihambele ebudeni kakhulu. So sincoma kakhulu ukhansela wethu ngoba nguye ozamileyo ngempela ukuthi asizamele ukuthi sithole ikliniki leyo. So ngathi vele kuyona yamaziki azayo nje kuzobe kuhlangwana nje kukhulunywa nje ngengqubekela phambili yakhona ukuthi ikliniki yakhona ngihamba kanjani ngoba amaplani konke nokuphegwa hhayi sokuphumelele ukukhomba ukuthi hhayi ngempela ikliniki seyikhona ngoba siyihambela ngempela ama-15 to 20 kilometers ikliniki. So siyancoma kakhulu ukhansela wethu ukuthi hhayi sisebenzile ngempela.
Iyakhiwa ngubani le kliniki? Usizo liluthole ngaphi?
Kusuthi usizo lwakhona luphuma khona kuhulumende ngempela. Njengoba ngisho nje sokufakiwe ingodo lezi zokufensela manje, uma izidina nazo zezikhona, hayi izidina umphakathi ushayile eziningi kakhulu. So nengodo zokufensela nefensi konke sokudiliziwe, sokusebenza ukuthi bafake ifensi kuqale nje ifoundation ba.
Bekuliphazamisa kanganani, kulikhathaza kanganani ukuhamba umango omude njengezakhamizi lisiya ekliniki?
Bekusiba buhlungu kakhulu kuthola ukuthi mhlawumbe umuntu ngesingizi sithi mbeni ku-critical situation ufuna usizo esibhedlela ngokushesha, kuthola ukuthi heyi izimota mhlawumbe kazikho, ukuthi umuntu ayofika khona ngezinqola kuthatha isikhathi, kugcina luza nomphefumulo womuntu. So uma sesithola iklinika eduze ngathi into mpela enkulu ezosiza nomphakathi leyo.
Isibhedlela sona sikatshana okunganani?
Izibhedlela zethu zisebudeni ngempela, zisebudeni kakhulu, zisebudeni siyazihambela ngempela, zikhatshana baba ngoba either singaya e-Bite Bridge or siye phesheya kukangwanezi khona bathi kukakhohlwa ngegama layo indawo ikhona but isebudeni nayo ifana i-distance yakhona ifana nje neye-Bite Bridge ngama-100 and something kilometers.
Emakliniki ebelilawo belisithi lingahamba lithole kuhle yini imithi?
Hayi imithi iyatholakala kahle kakhulu, iyitholakala ngempela, hayi abantu bebesizwa kakhulu emakliniki, imithi besiyithola kahle kakhulu ingaswelakali. Hayi imithi ngempela labantwana hayi bayalashwa ngempela, into yakhona iqhubeka kahle ngempela.
Aha, hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Nkiwane, siyabonga.
hayi nathi sibonga baba impumelelo le bakhona sithi sifisa ukuthi ngabe kuyaqhubeka laphambili kunjalo baba noma ibizwe nalo lonsa kazima kanje kodwa hayi khona ukukhona ukubambekayo so siyakungcoma nakho lokho
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi semaswingo eMwenezi West umnumzana Nkosana Nkiwane. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo. Ngiyakuqala ngiyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga futhi ngiyakwamukela uhlelo lwakho.
Abalaleli bengathanda ukuba kwazi ukuthi kanti ngubani uBekezela Maduma Fuzwa.
Mina ngithanda ukuthi ngingabuza njalo ngithi mina ngiyimi sibili uBekezela Maduma Fuzwa, hayi omunye. Angizami ukuba ngomunye umuntu, ngiyimi sibili ngendlela engicabanga ngayo lengenza ngayo izinto. Ngendlela engiyabe ngicabange ngayo mina ngokwami, angithembi ukuthi ngingathi ngiyayi-influensa ngomunye kumbe ngenza izinto ngifuqwa ngabanye abantu, hayi yimi mina ngokwami.
Uthando lwakho olokulwela ilungelo likaZulu livela ngani?
Obamaceni ngazibona nami sensuza abantu sebesithini ngomuntu olwela amalungelo abantu, but mina ngangibona ngisenza nje izinto engiyabe ngizibona ukuthi hayi lokhu kakuhambi kimi, lokhu kakuhambi ngithi ngizithole lami sengiphakathi sengikhuluma ukuthi no, into kayihambi kimi. Ngoba naturally ngizithola ngile iposition yokuthi nxa ngingabona into ihamba wrong, ngiyibona ukuthi iza kuba wrong, ngiyekele uku-intervena, ngihlala ngilo mzwa ngiyedwa ukuthi but siyekele into ihamba wrong, yase yaya yagcina isiba wrong. Kona kade kufanele kade singakwenza ukuthi into leyani ingahambi kahle. So ngagcina ke sensiza abantu ukuthi olwela amalungelo abantu, olwela amalungelo abantu. Kodwa mina kuyinto esenhlizweni, kuyiphathini yokuthi angivumi ukuthi nje into ibe wrong, siyekele injalo sithi kuzakulungisa kuphela.
Ye, siyabona ukubana ungomunye wabancintise kukhetho kubandla le National People's Party. Ungasitshela ke ngezombusazwe ukuthi ungena njani njalo ebandleni leli kuhamba njani?
Okay, I think ukuthi ngicene ngingena kuzo zina lezi ezombangazi. Kusukele khona lapho ukuthi ngenhliziyo yami bombona ilizwe leli lingaphathekanga kuhle. Elingaphathwanga kuhle angeke sine sithuba. Singathula into zihamba wrong ngokuphela ziyaphedangana. And okuwrong okunyivele uhulumeni ayedangayo. So kuyadingeka ukuthi sicine singenele sibone ukuthi uhulumente wezi zinto ngendlela eyiyo. So yikho ukuzithola lami sengisenzisa ngisengena izinto zepolitiki ku-opposition particular. Ngingene kudala sipolitiki, I think ngisasesikolo ecollege, ngingakhokhela ama-students ama-polytechnic iZimbabwe yonke. Ngazithola sengiku-youth sesele forum part of Zimbabwe. Ngasuka-ke lapho ngaya ku-MDC khona sesangena khona ku-MDC sahamba layo. Sase safika lapho esifike khona ngo-2015 yikho ukuthi ngitshintshe ngibone sokokuya leli bandla likamama uMduva, ukuthi ukufika kwami kulo leli bandla njengokuthi sesizamile ngayo indlela efananayo over a long time, sezizinto ngendlela efananayo. Maybe njengoba sokubuyelaba abatsha, maybe kulento entsha indlela e-different esingayenza ngayo njengabantu abake badonsala laba bantu esingabafuniyo, maybe singaxhasana lawo lathi sinekade sisilwa lala bantu, maybe singaphuma lento engcono. And ephathini kathesi ngiyathaba ukuthi kuhle ukuthi iphathi iyakhulumisana lamanye amabandla ama-opposition ukuthi kwenze i-opposition eyodwa. Bengivele ngakhuluma ukuthi hayi nxa kusehlulo kwe-coalition ngayihlula sibili lo nyaka, hayi mina ngiyathiyana lakho lokho okumbangazi ngoba sale singayazi into esiyifunayo njengabantu beZimbabwe.
Hayi, isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa uZulu usitshela nje ngamafitshane ukuthi ubafiselani elakusasa?
Yebo, hayi, abantu beZimbabwe bafisela into eyi-1 and ukuthi ke sithole ukubuswa okuhle, siphile lathi elizweni elilezinto ezithile kakuhle. Into emqoka esingayibalisa ukuthi abantu basebenzini bamba nini sibili singaqeqi esimene wonke ama differences la silawo senzeni into eyodwa ichikeni ubuntu kanti singafaka okutha kuzasisa ngapi phambili ngoba lokho esifuna ama telephone ezayo sokuthi ukuthi isorongo
hayi kwezwakala isibongile kakhulu mnumzane. Lo ke bekungumnumzana bekezela maduma fuzwayo olwela ilungelo loluntu ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisimamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz. Okwamanje ke sengilidedela emuva ngelichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Yalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Vimbayishe Muswaburi olwela amalungelo oluntu yena ohlala kwele South Africa eyisizalwane seZimbabwe esisakhulayo. Unkosazana Muswaburi uthi wadlwengulwa eleminyaka eyisithupha yisihlobo esesilisa esasihlala khonapho endlini. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu. Intombazana eyasemberengwa ekhuleleko obulawayo ngizelwe ngumantini kodwa ubaba ubevele emberengwa khathesi okubuhlungu ukuthi asisakhulumela abantu abangantombazana kuphela sisikhulumela labafana labo badle nguye angithi indlebe kufanele ihlale ilalele umntwana ukuze ubone ukuthi kwenzakalani kwama-surrounding abantwana
ngezinye indlela singathi vele umntwana oyintombazana kanyeke wachiwa labesilisa abakhona phendlini
yize ziseduze kakhulu yizo esifanele sizikhangelele ngelihlo eliqapheleyo asithi ukuthi sokufanele singathembi wonke umuntu thina njengamantombazana sike inxesi zame le relationship iyale ube lomntwana uzame kweyinye kufanele ungene kweleyo relationship ukwazi ukuthi kufanele ngiqaphele ngoba nxa indoda ikhona ukuthi ingadlengula mina ngingumuntu omdala pho umntwana ingamenzani
awulabuhlungu ngalokho okwenzakalayo.
Ngangibuhlungu kakhulu iminyaka eminingi ngase ngikhulile ngaxoxa lo baba wami ngamcela ngathi ngiyakwazi ukuthi lisakhulumisana lezihlobo leziyane zangani kodwa into enzayicela ukuthi ngicela ukuthi ubaba lo ngingamboni lapha endlini ngoba inhliziyo yami isasebuhlungu kakhulu ngoba yena impilo yakhe yahambela phambili walobola waba labantwana wahlala kuhle kodwa mina inhliziyo yami yahlala ibuhlungu. Kodwa kungasenani umlimi wamthatha ngokuphangisa. Angithi ukuthi ngathaba ukuthi umlimi wayemthethe. Kodwa ngesikhathi umlimi esemthethe, inhliziyo yami yayisibhodlile, yayisixolile kodwa ngangingakhohlwanga. Mina abazali bami babele nhliziyo enhle kakhulu. Angizange ngabone ukuthi kwaba le ama problem kakhulu le side leyo ye family ukuthi abantu bacina bengasakhulumisani ngoba bona babe believe ukuthi ayi bamshaya umfana washaywa kakhulu so base be believe ukuthi ayi samshaya samkhuza ebengazange babone ukuthi into le yayivele isingihleli mina phakathi kwendluzweni yami kodwa ingasene kungasenani namuhla angilabo uhlungu abantu besilisa ngiyabanikeza ithuba lokuthi bazikhulumele udaba labo ukuthi udaba labo lunengathi nami ngibenizwa njengomfazi ngilabantwana ababili khathesi ngibengazama nami umshado okunokuqakathekileyo mfuna ukukutshela abantu besifazana ukuthula lokuxola ukuthola kujesu ukuthola phakathi enhliziyweni yakho akulomunye umuntu ongakunikeza lokho.
Wenelisa njani ukukhuluma ebazalini yisiyasizwa kuthiwa abantwana bayethuselwa ayisabe engakhulumi?
Mina ngayethuselwa wangethusela kakhulu ngathula ngoba yena wangilengula isikhathi eside I think for about 4 months ngithuli. Ngathi ngihamba lo mama sasisekhaya emberembo umama wayefundisa kwesikoleni esiseduze lapho ekhaya sithi siqaphumfula umama athi hayi ungakhangeli ngale ngoba sebona abafana begeza emfuleni mina ngithi ah mama akulandaba lokho ngoba mina ngiyakubona kakhulu ukubhudiza bani bathi sifike ekhaya wacabangisiza wangibiza ke wathi hayi mntanami ngicela ukuthi ungacabanga ukuthi ngizawushaya wangincenga wangipholisa wayenza yonke into wathi ngicela ungitshele ukuthi ubusithoni nxa ukhuluma lenze ikukukhuluma kwami ke ngithi ngiqeda ukukhuluma umama wangithatha wangisa kumama omdala sathi nomunye umama omdala owayenceda abantu besifazana ukubeletha so wayehlalela abantu abesifazana emzini wakhe ebabelethisa sakuye wathi ngicela ungikhangelela umntwana ngoba wena ujwayele abafazi ukukhayela abafazi ngaphansi hayi wathi engikhayela kahle wakhuluma ukuthi hayi umntwana akasekho kahle i-point ayenza umamami azisole kakhulu wayengifundisa ukuba yintombazane wayema lapho angitshela ukuthi geza so geza so geza so kodwa engakhanyeli so inyanga zadlula engazange ngakhanyele ngaphansi ngenye into emfuna ukutshela abantu besifazane ukuthi nxa lo mntwana uyintombazana qaphela sebenzisa ilihlo leli khanyela umntwana into leyi ikhona into leyi ayisiyo story into leyi it's reality.
Leo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Vimbayishe Muswaburi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga ke Sithandekile okwakathesi ke ke sizwe imzwisa nje engoma kaMaji u Love More Majaivan. Songenzani ingoma kaMaji u Love Mama Jaiva nesigqibela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezidlela evalweni kulandela amazwi kamphathintambo wezamapholisa walelo lizwe uMnumzana Fikile Mbalula owethe sabeZimbabwe icala lobudlwangudlwangu. Isizalwane seZimbabwe eseyisisigoga ngenxa yokubhaxabulwa ngamapholisa eBotswana sesise udaba lwaso emthethwandaba sifuna ukuhlawulwa imali engamapula ayizigidi ezinhlanu. Kubulewe indlovu ezimbili eseziqede isivuno sezakhamizi zedede. Olivalelisayo lifisela ubusuku obuhle igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.